ndaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesine mhla ka 21 kwenkwezi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, seliqongela yakwa bangamashumi amane lathoba mnembili 48 inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe, uthi asebelalo leli gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,027,732.
Amanzi angenayo edolobheni esesiwathithe sibamalutshwana esesikwenza njengedolobho sesingezelele ama-hours lapho esihlala khona singalamanzi, sesithi amanzi azabuya once a week.
Ikansile yakoBulawayo isiqalile uhlelo lokuvalela abantu amanzi okwensuku eziyisithupha, osokusitsho ukubana izakhamizi sezithola amanzi kanye kuphela ngeviki.
Bamutshaya ngomgqibelo mva kokuthi wakhuluma kuvideo yakhe eyenza isolidarity, ekhuluma ukuthi abantu abomama amalungelo awo amele ahloniphe.
Abayinhlanganiso yezinhlanga ezilwela ilungelo loluntu sebekweze isikhalazo sepetition kumakomishini amathathu abona ngezelungelo loluntu, bekhonona ngokuthunjwa lokukhahlanyezwa kwabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Seliqonge laya kwabangamashumi amane lathoba minembili 48 inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Leli nani lengezwe ngababili abahlolwe izolo abakade bephindele ekhaya bevela kwele Botswana lakwele South Africa. Okwamanje sokusinde abantu abalishumi lathoba minembili 18, kuthi abagulayo nge-COVID-19 sebengamashumi amabili lasitshiyagalombili, yabulala abane. Asebehloliwe ukubana balegciwene le-COVID-19 loba hatshi elizweni, lokhu laqhamukayo ngumbimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 32,862. Abekolejini le-John Hopkins University lakwele Melika babika ukubana emhlabeni jikelele asebetholwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,027,732. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu 328,730, kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezimbili. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyenwe bele gciwane leli sebezinkulungwane phose ezilikhulu 95,201, labulala inkulungwane phose ezintathu 2,997, kwasinda inkulungwane ezingamashumi phose amane 38,075. Ikansili yakoBulawayo isiqalile uhlelo lwayo lokuvalela abantu amanzi okwensuku eziyisithupha, okutsho ukubana izakhamizi sizathola amanzi kanye kuphela ngeviki. Emizameni yokutholisa idolobho amanzi, ikhansili isiqalile njalo ucwaningo lokuhlambulula amanzi awedamu leKami ngesikhathi belinde kuphela kokwakhiwa kwedamu leGwayishangane kanye lemigodi yamanzi aseNyamendlovu. Loba nje uZulu eseqalile ukukha amanzi kumachibe asedolobheni angahlanzekanga kungenxa yedubo lokusilela kwamanzi. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umunisipala wakoBulawayo wazise njalo ukuba usemise uhlelo lokudonsa amanzi edamu le-Lower Ncema njengoba lingaselamanzi. Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumi sekhansili yedolobho lakoBulawayo, uchasisa ngenyathela labo lokuvala amanzi kanye neviki
amanzi angenayo edolobheni esesiwatreate esibamalutshwana esesikwenza njengedolobho sesingezelile ama-hours lapho esihlala khona singalamanzi sesithi amanzi azabuya once a week lapho siyenzela ukuthi amanzi akhona emadamu enelise ukuthi efike i-next rain season so esikucelayo kuzakhamizi ukuthi silondoloze amanzi nxa ebuya njalo sihlale silamanzi sikwazi ukuthi insuku sezizinengi lapho esingasoze siphele lamanzi khona
unkosikazi Mpofu uqhubeke ethi sebethe bama ukukha amanzi kulowancema ngoba sewomile
idamu lelowancema sigcine ukusebenzisa ngeviki ephelileyo ngoba amanzi akuleli damu ebesemancane kumbe emalutshwana lokhu kusho ukuthi amadamu esiwasebenzisayo kathesi njengekhansili ngu-insiza mayfair inyankuni bese siba lomthabezi
emizameni yokulwisana lodubo lokusilela kwamanzi ikhansili yedolobho isisungule uhlelo lokuzama ukuthi badinge ulwazi lokuhlambulula amanzi awedamu lekami unkosikazi Mpofu uyakuchaza lokho kabanzi
ikami dam idamu lakobulawayo esingalisebenzisiyo lidamu eliba lamanzi nxa izulu likhona njalo siyananzelela ukuthi ngamanzi angasetshenziswa njengekhansili kathesi siyenza okuthiwa yi-study futhi sikhangele ukuthi amanzi lawa engahlanjululwa njani eyenelisa ukuthi esetshenziswe futhi esingathi yi-recycling okunye sikunanzelelayo amanye amanzi esingawasebenzisa lawa a-recycled ayenelisa ukuthi encedise kumbe ema-industry lapho kusebenza khona amanzi as part of manufacturing so that amanzi la amanye ahlambulukileyo ayenelisa ukuthi egcinelwe ukunatha lezinto okwakathesi njengoma nithilo asikaqalisi ukuthi sihlambulule amanzi sisayenza i-study singathi sayenza i-research kumbe investigation sithole ukuphathiswa yi-AFDB ukuthi siyenelise ukuthi siqalise ukudinga ama-experts angasincedisa ukuthi akhangele lolu daba lwe-recycling esiphe i-answer that will assist us ukuthi simove forward so kakathesi siku-planning stage or ku-research stage imali le esilayo ukuyenza i-research is through i-AFDB iprojekthi esiyenzayo kathesi edolobheni
isakhamuzi semzini wenkulumane kobulawayo unkosikazi Linda Sibanda uchaza ngobunzima ababhekane labo lwamanzi
indaba yamanzi le bakithi asazi ukuthi kumbe singancedise kanjani ukungabi lamanzi kubuhlungu kakhulu sokubangela ukuthi kudaleke eminye imikhuhlane leminye kade sithakele kade ngekho phezu kwawona lowo velo okuthiwa khona kumele abantu behlanzekile begeze izandla bathini thini ngoba ungananzelela kathesi abaningi bagcina bengakwenzi khona lokho ngoba amanzi akhona kawekho lazo izinto zakhona zokubekela amanzi zakhona sigcina futhi seziletha ukungahlanzeki ezindlini kwezinye izindawo kunje so amanzi ahamba mthokotho ngesikhathi abayebesithi bona balamanzi indawo zakhona ziyabe zingelamanzi
usiba lukhulwa kobulawayo unkosikazi Judith Ncube kuliviki ubike ukuba uhulumende watholisa leli dolobho imali yokulungiswa kwemigodi yamanzi izibholane zenyamandlovu njalo uphakathi kokwakha idamu legwayishangani okulakho ukuqeda udubo lwamanzi edolobheni ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku-short wave ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku-short wave
abenhlanganiso ezinhlanu ezilwela ilungelo loluntu sebekhweze isikhalazo sepetition kumakomishini amathathu ezolungelo loluntu eyeZimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Gender Commission, leNational Peace and Reconciliation Commission. Bekhonona ngokuthunjwa lokukhahlanyezwa kwabesifazane abathathu be-MDC Alliance kanye labo bonke abalwela ilungelo loluntu elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi enhlanganisweni yeWalpe uNkosazana Stabile Dewa ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukusa lingadi yezikhalazole kula makomishini omathathu.
Some of our demands to the independent commissions include the need for them to facilitate for an independent
esikucelayo kula makomishini asebenza ezimele kubalisa ukubunjwa kwequla labantu abazosebenza bezimele, ukuphenya ludabo lokuhlukunyezwa kwabesifazane ngabezomvikeli, ukuthi amakomishini la enze zibe khona indlela ezikhululekileyo zokuba abahlukunyeziweyo laba benelise ukuya kwethula ubufakazi baphezu kwalokhu okwabehlela, babotshe abenza lokho, bahlawulwe abahlukunyeziweyo laba.
Provision of reparation and compensation for the victims and their families.
UNkosazana Dewa uthi base lincwadi ngomvulo kuyonale iviki okufakazwe ngesinye seziphathamandla kwenye yecommission enikezwe lincwadi yezikhalazo yeZimbabwe Gender Commission, uNkosikazi Virginia Mwanikwa.
Yes, we have received a petition.
Yebo, sitholile lincwadi elethwe ngabenhlanganiso ezinhlanu ezisebenzisana labesifazane becela thina njengabeZimbabwe Gender Commission ukuthi senze uphenyo.
We already started our own internal investigations.
Isikhulumeli enhlanganisweni yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union, R2s, uMnumzana Nation Mudzitirwa ulandisa ngezinye zezehlakalo iziphathamandla enhlanganisweni yakhe esezithe zahlangana lazo.
UObet Masarauri wake wa-abductwa last year bamchaya eHarare. Silo Secretary General wethu we-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uRobson Chere bam-abductwa bamchaya eArcturus.
UMdzitirwa uveze njalo ukuba kunsukwana ezisanda kwedlula kusanda kuhlukunyezwa esinye njalo isiphathamandla enhlanganisweni. UNkosazana Mo Blessing Nyambara
bamuchaya ngomgqibelo mva kokuthi wakhuluma kuvideo yakhe eyenza isolidarity ekhuluma ukuthi abantu abomama amalungelo awo amele ahloniphe.
Osewaxotshwayo umsebenzi ehlangothini lwababona ngokungena lokuphuma kwabantu elizweni lwe-immigration ngesizathu sokulwela amalungelo abesifazane ababehlukunyezwa ngaleso sikhathi, uMnumzana Nkosana Mthunzi uthi lanxa elincoma lelinyathelo eselithethwe ngabenhlanganiso lezi makungenziwa kukhethwa ukuthi ngubani ohlukunyeziweyo ngoba zinengi izehlakalo okungakhulunywa ngazo.
Ngaze sikhuluma ngobubi, asikhulumeni ngobubi, kuthi le into enje imbi sikhulume ngaso, sikhuluma ngazwi linye.
Abamanyane beloba incwadi yezikhalazo bakwenze phansi kwendikimba ethi hashtag women demonstrate, hashtag no to torture, hashtag justice, hashtag end rape. Lezi nhlanganiso zibalisa eye Women's Academy for Leadership and Political Excellence, We Lead Trust, Economic Justice for Women Zimbabwe, Female Prisoners Support Trust, leye Imbamukazi Umuzi Ngumama Trust. Iphinde yathunyelwa njalo kunhlanganiso ezibalisa eye UN Women, African Union Commission, SADC Gender Commission, Ministry of Home Affairs and Cultural Heritage, Ministry of Justice and Parliamentary Affairs, Ministry of Defence, Security and All Veterans Affairs, kanye le Parliament of Zimbabwe. Ukuhanjiswa kwale ncwadi yezikhalazo kuza ngemva kwezehlakalo ezimbalwa zokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwenkokheli yesifazane ephatheke kwezombusazwe. Bathi kusobala ukuba lokhu kuhlukunyezwa kwabaphatheke kumikhankaso etshiyeneyo kuqondiswe kunkokheli yabesifazane elwela ilungelo loluntu ebotshwa mahlayana kunje kulabane abalodaba olulokheli usemthethwandaba besetheswa icala lokufuna ukuvukela uhulumende. Laba babalisa uNkosazana Rita Nyampinga, uStabile Dewa, Farirai Kumbonzwanda, lommeli weHarare West edalele ephalamende uJoana Mamombe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Live Talk lamhlanje uhlelo lobesifazane asiyihluzeni bomama, siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus le asenelisi kulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini njengoba sisebenzela emakhaya. Ibandla eliphikisayo LMDC Alliance lithi umongameli Emmerson Mnangagwa wengeze ngesikhathi esingela mkhawulo ukuvalwa kwelizwe okwe lockdown ngoba esesaba ukubana ilizwe lingavulwa kungaba lumvukela. Leli bandla lethesa njalo uMnangagwa lebandla lakhe lezanu PF umlando wokubandlulula ekupheni uncedo abaswelayo ngesikhathi ilizwe livaliwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Swithani Chirohodza ngodaba lolu.
Uhulumende kaMnangagwa uthethe ithuba le-COVID-19 coronavirus ukulwisa ilunga, ukulwisa ibandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa. Into esuke yayenzakala ukuthi uhulumende wathembisa abantu, wayefakwa umthetho wokuthi amacala azabe thonisiswa ngamacala aqakatheke kakhulu. Kodwa sabona uhulumende eseletha isinqumo se-Supreme Court, benikeza uZulu inqumo ezivela e-Supreme Court ngesikhathi se-coronavirus. Ende isinqumo leso sesibizwa ngabantu uthwa besithi i-corona virus judgment. Zananzelela futhi mfowethu Chris ukuthi ngalesi sikhathi yiso isikhathi lapho okuthathwe okuhluthunwe khona ummeli wePhalamende weHarare West uJoana Mamombe, uCecilia Chimbiri loNetsai Maroba kuroadblock. Bayohlukuluza kakhulu amankazana lawa, behlukuluza labo esicabangela ukuthi amalunga.
Likubona njani ukwenziwa nguhulumende ngalesi sikhathi? Kulobandlululo yini alwenzayo kakhulu ekwabeni uncedo lokudla lokunye?
Ubandlululo lukhona ekwabeni ukudla, and ubandlululo lolaluqali esitolo, phakathi esitolo. Kuqala vele ekwabeni komhlabathi, ngoba phela ukudla siwuthatha emhlabathini, singalima siyathola ukudla. So yikho lapho oqalisa khona ubandlululo. Zananzela ukuthi abantu abanikwa, abanikezwa umhlabathi omuhle abantu bezanu PF. Ye abanye bengawuthola kodwa abasoke banikezwe omuhle njengamalunga awezanu PF. Kuyokuthi uhulumende lo uyazi ukuthi uphethe abantu isihluku. So into abayenzayo yikuzama ukuthi amazwe angaphandle bebezwanani lamazwe aphandle. Lokhu bakwenza ngokuzama uvuselela ama-bilateral protection agreements abhidlizwa ngesikhathi sikaMugabe, ebhidlizwa ngabantu bakhona kathesi kuhulumende kaMnangagwa.
UMnumzana Swithani Chirohodza isikhulumele sebandla le-MDC Alliance kobulawayo. Ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekhonale kobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uChris uphinde waxoxa lesiphathamandla sezanu PF uMnumzana Joseph Chuma ukuba aphendule umlando abawetheswayo.
Umuntu otholakala ekhuluma into enjalo ukubana ukuvala kwelizwe yindlela eyenziwa nguhulumende ukuthi avimbezele abantu be-MDC ukuthi bengathengiseli, ngimbona ngantu mina uyabe isiphukuphuku ndini sokugcina sibili. Ngoba into le corona ibhahile emazweni wonke, khangela amazwe ale mali alama economy asebenza kakuhle, o-America, o-Britain, o-Russia. Khangela ubone ubana abantu bafa njengempukani njani ngenxa yokuthi abanye baphuza ukuvala ama-borders abo, abanye bebaphuza ukuthi benze iziqondiso ezabiswa yi-WHO. Sokubonakala kathesi ngama high rates infection, sokubonakala kathesi ngama high rates abantu abafayo. Pho thina laba njengoba nje izinto zingakabi kahle kangako, bese sifuna ukuthi kona singathathi izixwayiso ezinjalo sipho ngokuvula. Sisithi ngenxa yokuthi MDC ifuna ukujengisela ngumbhedo lowo yikuhlanya sibili okuphindiselweyo.
Ungathini njalo kulabo abathi amapolisa lamasocha alocuku emsebenzini wokuvimba abantu ukuthi bangahambi-hambi mahlayana phansi kohlelo lwe-lockdown.
Umongameli wethu ubaba uMnangagwa wasinika i-target e 5 million voters by 2023. Ngakho ke indaba yokudla, umuntu ezamphef sibili opheleleyo ngeke wathatha ukudla wancitha abanye abantu. Thina ngapha sizama ukuthi sibakhombise abantu laba basivume basivotele nxa sobuye u-2023. Ngakho ke amalunga wonke ezamphef bakutshelwe konokubana nxa siphuma ngala same siyokhankasa, singancitha abantu ukudla, singabandlula abantu njalo. Wonke umuntu kumele athole ukudla ngokulingeneyo, ngoba wonke umuntu ngumzimbabweni. Umongameli wethu ubaba uMnangagwa ukhangelele abantu bonke ngopresident welizwe kaso president weZANU-PF kuphela. Ngakho yena isifiso sakhe ukuthi wonke umuntu kafide, wonke umuntu kangatholakali ebulawa yindlala. So angiboni kuna ukhona umuntu weZANU-PF sibophelelayo ongakwenza okwinto okunjalo bana abadlule ekupheni ukudla, ngaphandle nje kokuthi unanda bona vele emulini lemuli inhlanya kawuyisweli. Njengoba nje umfundisi wamsweli emulini, ihule lalawo lisweli futhi emulini, umthakathi futhi kaswelakale emulini. So kuyatholakala konokwana, kodwa ke iZANU-PF yena isinqumo sayo ukuthi akufide wonke umuntu, indlala kayikhethi, indlala kayikwazi ikhadi lomhlangano, indlala ngena anyway.
Umnumzana Joseph Chuma, yisiphathamandla sebandla leZANU-PF. Lapho ke limuzwe ekhuluma edongweni loChris Kande weStudio 7 ekoBulawayo. Elemosona, selifike ekugcineni kohlelo lwayo lwe-lockdown okuzindaba ezinhle kwabanye abeZimbabwe abaphila kulelo lizwe abakade sebethole impilo isilukhuni. Kodwa labo akade sebephumile baya ekhaya ngesikhathi se-lockdown babhekane lobunzima bokuphindela kwele Botswana. Intatheli ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseHaveron kwele Botswana.
Uhlelo lwe-lockdown kwele Botswana luphele phakathi kobusuku ngolwesithathu, kugqitshwa insuku ezingamachumi amane lasishiyagalombili i-48 iningi labantu lihlezi ezindlini. Le bekuyindlela yokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana bajabulisiwe ukwesulwa kohlelo lwe-lockdown lona olukade selulethe ukuhlupheka kwabaningi, ikakhulu abaphila ngemisetshenzanyana ama-peace jobs. Unkosikazi Emily Moyo ohlala eHaveron uthi kuzindaba ezinhle ukuthi lockdown isiphelile ngoba indlala ibe isingenile eningi.
Kade kungasaphumeki, kungcono ukuzwa ukuthi i-lockdown isiphelile. Mhlawumbe abantu sebengaphuma phandle badinge imisebenzi yokuziphilisa.
Umnumzana Stan Ncube uthi bekufanele ukuthi uhlelo lockdown luphele ngoba umkhuhlane we-coronavirus ungabhahanga kakhulu kwele Botswana.
Ye, ungakhangela abantu abanengi been affected by i-lockdown. Inamba yabantu abane coronavirus kwele Botswana iphansi kakhulu. Ngakho kulungile uhulumende avulele abantu ukuze impilo iqhubeke kwamanye ama-sectors. Abaningi abakithi baphila ngama-peace jobs, kade sebethwele nzima kakhulu ngesikhathi se-lockdown.
Kodwa indlela yabeZimbabwe abafuna ukuphenduka kwele Botswana ayilula ngoba imingcele phakathi kwamazwe omabili lokhe ivaliwe. Labo abalamaphepha okusebenza kwele Botswana uma bephenduka bazamela baqale bavalelwe kwamaviki amabili bengavunyelwa ukuya lapho abahlala khona beku-quarantine. Abangalamaphepha babhekane lobunzima bokuphenduka, iBotswana isihle yaqinisa ukulinda emngceleni kuyindlela yokwenqabela ukungena kwabantu elizweni okungekho emthethweni abangaletha i-COVID-19. Umnumzana Mthabisi Dube uthi akusoke kube lula kwabandi ukungena kwele Botswana okungekho emthethweni.
Sizivile ukuthi akumanga kuhle kuma-borders kulamasocha indawo yonke. Lokho kuzakwenza kube nzima kulabo abekhaya ukuthi baphenduke. Kuzaba nzima kakhulu.
Abavalelwe ngaphandle kwelizwe bagoqela abantwana besikolo ababevakatshele eZimbabwe. Izikolo zizaqala ukuvulwa kwele Botswana kusukela ngolwesihlanu kusiya phambili. Ele Botswana lile nani eliphansi labantu ababanjwe belo mkhuhlane we-coronavirus bengamachumi amabili lasishiyagalolunye i-29 kuthi abangamachumi amabili lanye 21 sebesilile, oyedwa walahlekelwa ngumphefumulo. Kodwa leli lizwe lithi uma isimo se-coronavirus singajika, uhlelo lwe-lockdown lulakho ukuphenduka. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngeHaveron kwele Botswana.
Ngesizwe okukhulunywa ngabalaleli baka Studio 7 enkundleni zokuxhumana eze social media.
Ngikumbule ukudili lakho ukusithumezela imlayezelo yenu etshiyeneyo kuWhatsApp nombolo ethi +1 202 465 0318. Tumela owakho umlayezelo kunamanje. Nanko okunye okwethulwe ngabantu abatshiyeneyo.
Ngicela ukuthi izikolo zime kancane ngoba sizwa kuthwala umkhuhlane uyamemetheka ngesikhathi somqando. Impilo zabantu bakithi ziqakathekile. Yebo, lesikolo siqakathekile, kodwa bakithi nxa kungaba kuyikuthi abantwana sebevulile ngomqando, sibonazana umkhuhlane uzamemetheka bakithi ube mnengi. Sizalatshwa ngani izihlobo zikaNkulunkulu njengoba kuthiwa kuncediswa ngomoya? Nxa sokumemethekile bakithi, siyanxusa ukuthi ngaziyama kancane izikolo lezo ukuthi aziyavula. Umqando lo ujune edlule kuthi ngale kwakhona ke bese kuvulwa, ngoba kungavulwa kathe sisibone ngani impilo zabantu singaba sengozini kakhulu kakhulu. Siyanxusa sibili. Ngumama okhulumayo ngiseplumtree.
Salubona ndivalelile phaka Studio 7. Siyezwa sibili uma kuthiwa isikolo zizafanela zivulwe. Yebo, ye vele zona zizafanela zivulwe sibili isikolo, kodwa asikhangele nini impilo zabantwana bethu. Abantwana laba ngabethu, yithi abazali babantwana, yithi futhi esingakwazi ukuthi sithi yebo izikolo kazivule noma hayi izikolo zingavulwa. Abazali babantwana, abazali babantwana yibo abaleseyi enkulu kakhulu la kulento lenxa ngiyikhangele mina, ngoba siwa singathi thina sizalalela yebo yehulumeni uzokutshwa kutshoyo, kodwa thina njengabazali babantwana sithini? Yonke into yokujeka leyana ayibe khona ezikolo before isikolo sivulwa. Abantu abangena phakathi laphana bachekwe abantwana bonke ukuthi baright, abana mkhuhlane, ngoba liyabona le nani leli loku likhuphuka. Ngiyabonga, ngikhuluma ngesporting bar endaweni yasekweleni plant.
Ya, mnikama langu nkosikona kuphela. Yee, ngiyalibingelela bonke balaleli. Mina mbuyarapi womsethu ekheze emaphisa lapha. Yee, hayi, siyakuzwa sibili silapha eRamutswa lapha. Ngize Ramutswa lapha, sivele Ramutswa lapha. Yee, hayi, siyakuzwa sibili corona. Corona siyakwesaba, siyakuhlonipha corona. Hayi, wasibisele muva corona, siyakuhlonipha. Uthi ngaNkulunkulu yezwa isikhalazo zethu, hayi ungathi uyashisa corona la uphile. Hayi, besicela uhulumende bakithi angenele emathebeleleni bakithi, emandebeleni asinikele abantu bakithi ukudla, balamba abantu ukudla nezindlala. Lalo ungahlutshwa isithebo kodwa isithwalo lazo kubhetha kungcono. Yezinto lazo ziyehle phela zibe phansi bakithi, njengoba sokungenela imali entsha kumbe kahle kube bed west kulalo kade kukhona. Hayi, ngiyabonga.
Umupita ngobhita seJosepha. Nazelela lapha i-corona le kanya abantu abarelaxa kakhulu man emngcwabeni lapha. Sebavala sokuthi abantu bangahlabeli uma kungcwatshwa, ngoba ukuhlabela lakho kokunye kungathelela abantu umkhuhlane.
Laba ke ngabantu abasithumezele imlayezelo etshiyeneyo kuWhatsApp kunombolo yethu ethi +1 202 465 0318. Ulakho ukuthumeza owakho khona manje.
Njengoba isikhathi sethu sesingasavumi, uba siqhubekele phambili. Wothi sikhangele ebesilazo. Seligqongela yakwaba ngamashumi amane lathoba minembili 48. Inani lasebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe. Ukuthi abalaleli gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezinhlanu 5,027,732. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.